Siyabonga ukuthi amaphoyisa lawa sezavuma ukuvula idocket kababa u-Energy Mdodi nge-attempted murder efuna ukubulala amabandla e-CCC wona esenza i-campaign e-peaceful. Ngalokho sikhangele ngamehlo abanzi sifuna ukwazi sibone ukuthi icala leli bazalibamba njani ngoba isikhathi esiningi kukhanya ngani kule selective application of the law loko kusithi umthetho ukhetha abantu ngesikhathi esiningi noma sithi kule impunity kulabanye abantu abenza amacala bengabotshwa. Impunity itsho ukuthi ungadala icala wenze okufunayo kodwa umthetho awenzi lutho. Singathaba sibili ukuthi ubaba u-Energy Mdodi ethwale isiphambano sakhe labanye bonke labo abenza amacala njengo-Dogarepi u-MP Kutu South laye amacala amelele. Lokhu kungenza sibili ukuthi bonke abantu abasayina i-code of conduct eyasayinwa umuntu esiya ku-nomination ngama-MP afuna ukungena ithi ungaba lodlame uyadisqualify. Sesifuna umthetho sibili usutshengise ngoba izihliwo eziningi zingagcina zithutha igazi ngoba bayakwazi ukuthi indlu yakwabo kayibotshwa ile impunity. Yikho-ke sithi amapholisa akawalandeli icala leli ngobungcishi engabi le-favor. Umthetho ukhangele sibili ukuthi umbhobho wakhe lowo akuzange kuphume inhlamvu iningalalilanga ngoba kukhona ama-scientist angafakaza ebona i-residue yenhlamvu embhobhweni wakhe.
Ukuvulelwa icala kukaMdodi kulipha ithemba yini lokuthi kungenzeka la kwamanye amalunga e-ZANU-PF aphatheke kunhlelo zokuhlukuluza lokutshaya amalunga ebandlaleni?
Ubaba uMdodi wasayina i-code of conduct yezeki eyokuthi kasoze ekhwezele udlame engabanjwa ile cala lodlame uyadisqualifywa. Lokho okwenziwe ngamapholisa lomangaleleyo kuqakathekile kakhulu ngoba ngumhlahlandlela ozavulela abantu bonke ukuthi bayemangala. Njalo okwamanje amapholisa kasoza ale ngoba ama-international observers lama African ambassadors awe Africa bala yibo abaphile pressure kuZANU-PF, yibo abakhangeleyo ukuthi kambe ama vote ama elections azaba free and fair ngoba babatshelile abantu beZANU-PF bathi ngingayekela ukulungisa khathesi ozawina kakhulu wena ZANU ungawina sizakwala sithi it was not free and fair. Sibona ngani konke lokhu kuzathiba igulamkhuba ebelokhu zishaya abantu lakhathe sikunje lokhu ebekwenza. Sesifuna ukuthi laye lo president ekhulume sobala le party yezani ikhulume sobala amabandla wonke akhulume sobala ukuthi udlame alulunganga. Sibona ngani kuzasincedisa uMdodi engadisqualifywa abantu bonke bazabona ukuthi udlame ngesikhathi sama-election asilunganga. Sibona ngani nomhlahlandlela ozancedisa ukuthi kube lokuthula lokuzinza abantu bazikhethele umuntu abamfumayo.